Kuluma emhlanganweni we-United Nations ngeviki edluleyo umongameli Emmerson Mnangagwa ucele amazwe omhlaba ukuthi aphathise eleZimbabwe ngemali ukuze libhadale abalimi abamhlophe abathathelwa amapulazi nguhulumende weZANU-PF. Uhulumende labalimi laba basayinelane isivumelwano ngontulikazi bavumelana ukuthi bazasebenza ndawonye badinge $3.5 billion ezasetshenziswa ukuhlawulela intuthuko abayenza emapulazini abaxotshwa kuwo kwahlaliswa abansundu. Kodwa ingcweti kwezenotho lakwezombusazwe zithi aziboni itholakala limali ngoba eleZimbabwe selilembali engcolileyo ngenxa yokungabhadali izikwelete, imisebenzi yenkohlakalo kanye lokungahloniphi amalungelo. Nansi ingcweti kwezenotho umnumzana Regishoko.
Kuyinto engekulula ukuyithola imali engako, ikakhulu elizweni elinjengelethu elikhangelwe ngamazwe wonke njengesizwe esingezwayo, isizwe esingalandeli imithetho. Kuzima ukubana ithole esingathi support yokuncedisa entweni ezinjengalezo, ikakhulu nxa sikhangelele i-compensation.
Ngesikhathi uhulumende esazisa uZulu ngesinqumo sakhe sokuhlawula abalimi laba, abantu abanengi baveza ukuthukuthela besithi uhulumende kamelanga abhadale imali. Uhulumende wasuka wachasisa ukuthi imali le kayisoze ivele esikhwameni sakhe kodwa uzayidinga kwamanye amazwe. Kepha uShoko uthi lanxa ingaze ivele kwamanye amazwe limali ilakho ukuba yisikwelete esizagcina sibhadalwa nguZulu weZimbabwe.
Nxa amanye amazwe ezasincedisa kuyabe kuyisikwelete okufuze sisibhadale siya phambili. Ngakho-ke akusuze kube lula njalo akuchiphanga, kuyabagcina kuthiwa ngesinye isikwelete esizakhweza izikwelete esilazo kwamanye amazwe.
Ocubungula ezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo yena uthi imisebenzi yenkohlakalo iyo ezakwenza amanye amazwe engaphathisi uhulumende ngalimali.
Kule mali le yangenayo ethenga izinto ze-COVID okwagcina sokulokuxhwala okungaqondakaliyo, so khona lokhu kungabangela ukubana amazwe amanye angathembi uhulumende wethu. So mbona zani yikho kungaba yinkinga khona lokhu okuqala ukubana imali le iyabuya njani, iyabuya iyi-grant kumbe iyabuya iyisikwerede, ngoba nxa iyisikwerede sizahlala iminyaka leminyaka imali le lokhu ibhadala yizizukulwane ezingakazalwa.
Amazwi akhe agcizelelwe ngolwela amalungelo oluntu umnumzana Mlungisi Dube.
Uhulumende okhona ulabantu abagcwele ubusela, ngakho ngibona ama-international financial institutions angeke ethande ukubana ephathise, ngoba bakwazi ukubana ngabe ngakhupha imali into yabe siyenzakele ukuthi bayithele emgodini abasoze bephinde beyithole, ngenxa yokubana konke izikandali lezi ezikhona kuyatshengisa ukubana njalo vele lapho iZimbabwe yasuspendwa khona ukuthi iphiwe izimali lezi singananzelela sisiqalise u-defaulta.
Umnangagwa labebandla lakhe leZANU-PF bathi ukubotshwa kweziphathamandla zikahulumende ezifana lomnumzana uPataya Moyo lomnumzana Jason Machaya, yena osanda kuqala ukudonsa iminyaka emine entolongweni, kuveza sobala ukuthi bazimisele ukulwisana lenkohlakalo. Asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende kumbe umkhokheli wenhlanganiso emela abalimi abamhlophe laba iCommercial Farmers Union umnumzana Ben Gillipin. Imizamo yokuhlawula abalimi abamhlophe le iza ngesikhathi umnotho welizwe uqhubeka uchabalala njalo lababalisi labo bephakathi kokukhalala umsebenzi befuna ukwengezelelwa iholo. Ngimele iStudio 7 ngise Washington, yimi uNtungamile Nkomo.